Siyabonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 ngwabakazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabishop akhuthaza ukukulekela uMongameli Mugabe. Kambe kungakutshengisa kwehlukana kwengqondo zabekholo.
Zonke zaba ingxenye eyomutho lo owakhitshwa ngabafundi. Labo obabona bethume emaceleni ngumuntu owabezimele eyedwa lebandla lakhe elincane.
Amapolisa abikwa ecwayisisa ukutshengisela kwenziwe imuli yako iTaitsamara besithi kwasetshenziswa abantwana. Licala yini ladalwayo?
Abantwana laba ngabadalwanga, laba bengaqhatshwa abantwana abezihlobo angibonisi lapha kuye-prepared lapha.
Othi nguye owakhethwa kuba inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo wethekelela amazwe angomakhelwane esazisa ngobukhosi bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kulumsakazo. Kulama bishop ambalwa awenkonzo ezitshiyeneyo ahlangane ngolwesithathu eHarare akhuthaza ukuthi uZulu athandazele uMongameli Mugabe besithi ngoba nguye owakhethwa nguNkulunkulu ukuthi akhokhele ilizwe. Sixhume umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Udubo abantu abaningi njalo eZimbabwe ngingasabala bechurch kuphela, abantu abaningi kuhlanganela omantshi, kuhlanganela abantu abasebenza endaweni eziningi baphiwa izinto nguhulumende. Abaningi amabhishops ona la akhulumayo ngabantu abalamaplaza abaphiwa nguhulumende, ngathi ngabantu abadlayo kuhulumende. Ngakho vele bebengathini, kodwa siyakwazi ukuthi iBhayibheli limgceke ukuthi uNkulunkulu ule ndlela afuna ukuthi abantu ababusayo babambe ngayo abantu abababusayo. Njalo uNkulunkulu ule ndlela akhangelele zona ukuthi nxa umuntu ehlala eZimbabwe kumele impilo yakhe ibe njani. Kumele uthi athole impilo ephuphumayo, impilo lokuthula, impilo okuthi umuntu katshaywa nxa ekhuluma ingqondo yakhe. Njalo siyakwazi ukuthi uNkulunkulu kuphela. Constitution yethu le ntshe eZimbabwe iyasinika ilungelo elokuthi umuntu akhulume into ayifunayo, ukuthi umuntu nxa yena umuntu eyisakhamisi seZimbabwe ulelungelo lokuthi njalo alande uhulumende ambuze ukuthi kathi imisebenzi wasuzanika yona ingaphi, i-15 billion ingaphi. Baba Mugabe usumdala kakhulu, sicela ukuphumule lokonke ekhala ilungelo lomuntu ukuthi umuntu akhulume ingqondo yakhe.
Ye manje sizwa bona besithi iBhayibheli liyatsho njalo ukubana umkhokheli ukuze abe ngumkhokheli uyabe ephiwe amandla nguye uNkulunkulu. Uthini wena ngalokho?
Into eyenzakalayo ukuthi singabala kwabaseRoma ichapter ka-13 uPawulu wakhuluma ngakho kakhulu lokho ichapter yonke. Into ayekhuluma ngayo wayengakhulumi ngomuntu, wayekhuluma ngehofisi ukuthi abantu kumele bahloniphe ihofisi ka-president. Kodwa kazange akubhalanga laphana ukuthi hlonipha uMugabe kumbe hlonipha u-Obama. Siyamnika-ke ukuthi siyamnika ukumhlonipha ukuthi umuntu antshe uyakhokhela sona leso sikhathi. Kuthi iBhayibheli libe liyafaka egcekeni khonapho kwabaseRoma ukuthi uNkulunkulu ukhangelela ukuthi umuntu loyo lesikhundla sokuba ngu-president kumbe umkhokheli kumbe singathi induna, uNkulunkulu ukhangelela ukuthi umuntu lo aphathe abantu kuhle njalo asebenzele ukuthi abantu labana impilo yabo ithuthuke ibe enhle, ukwenzela ukuthi bakwanise ukukhonza uNkulunkulu ekuthuleni njalo ivangeli likwanise ukuqhubekela phambili. Kukhangele izintandane, kukhangele abafelokazi. Kodwa ungabona uhulumende abafelokazi sebedubeka, izintandane zingafela kudla, kusho ukuthi kulo dubo lohulumende wethu lowesilayo.
Manje khona lokho okukhulunywa yibalaba obhishopu akutshengisi ukwehlukana kwembono yamakholwa kumbe sithi ukudabukana phakathi kwabo khona
hathi ngenxa yokuthi iheads of Christian denominations abantu abazeli abadala bebandla iZimbabwe yonke okuhlanganele iZimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, iCatholic Bishops Conference, le UDASISA emele amapostori lamaziyoni bafaka istatement esimgceke ukuthi bona bacabangani ngesituation le khona ngomumo lo khona kathesi njalo kwakungayisibo vota khonapho leyo beletha lowo mutho thina be-Christian Alliance that was phakathi kwawo kwakule nhlanganiso zonke ezigoqela i-Ecumenical Church Leaders Forum kusho ukuthi kwakungasiwo mabandla kuphela kodwa le nhlanganiso ezisebenza ziphuma emabandleni zisebenza la makholo athikeleli zonke zaba yingxenye eyomutho lo owakhitshwa ngabafundisi labo obabona bephuma emaceleni ngumuntu wabezimele eyedwa le bandla lakhe elincane
lo ke ngumfundisi uSenisibanda ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Priska Mfumira ubikwa esithi amapholisa acwayisisa ukutshengisela okwenziwe eHarare ngolwesine lapho abantwana abakhokhele lokhu kutshengisela. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe imuli yakoZamara inanza ukuthunjwa kukamnumzana iTai Zamara owanyamalala nyakenye. Kodwa umnewabo kaZamara uPatson ukhuphe umbiko ebulenjini be-internet kuFacebook esithi akulacala eladalwayo njalo ke sabe kwenziwa ngamapholisa. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazi womnumzana Rejoice Ngwenya othi akulamthetho owephuliweyo.
Umthetho okhangela abantwana uyabukhuluma nge-child labor uthi nxa umntwana esithi yena unika umuntu ifulawuzi kumbe unika upastor indlini yechechi kumbe uthi niyathatha amanzi yaso child labor leyo ikusebenzisela nje ama-emotion la abantwana laba kababhadalwanga babengaqhathwanga nabantwana ebezihlokezi ukuthi awathunjwayo angiboni lapha kuye-primitive lapho
kodwa ke abanye ngabathi nxa kuyukuthi kwasetshenziswa i-tear gas kumbe kwachaywa abantu abantwana babeyalimala okokuthi lokhu ngesikhiwa ukuthiwa i-child endangerment ayisikho yini okwenzakala
liqinisi lelo ye ukuthi phela nxa amapholisa eyiwo antsho kulo mfana lowana walimala e-ground umntwana wafa lwa singathi amapholisa akhona abotshwa yini nxa kuyiko amapholisa aqala abantu abahuga uzawuga i-violence yiwo abalenkinga abantu bezanu bona emozambique babethatha babethumba abantwana besikolo abancane behamba labo empini behlale emakhimbi bebhonjwa ngosmith napha manapha form bona bahanjiswa i-United Nations so abantu ebuqili babo lobuzwangudlwangu labo buya-expose akulanje njalo abantwana laba angizihloko ezazigalagala zibuletha
kutsho ukuthi nxa sikhangele lokhu okwenzakeleyo singathi thina kusebenzile yini ukuthi amapholisa engabi locuku kumbe vele bebengasoze bathatha amanyathelo lanxa kungelabantwana
kabafanelange bathatha amanyathelo ngoba kukaningi omama bona abemhlangano lowo betshengisela bethwele abantwana abantu bezanobiwo kukaningi beyathenda indawo eziningi belabantwana kungaba yingozi abantwana bayavunyela ukuya ebholeni ukuye-chechi emthathweni benikezwa amaphoisamarini kubona abantu bezanu bahambisa abantwana emozambique bebancane bebhonjwa ngokuyensimisa ngamanapha form so i-hypocrisy enjalo asiyivumi akulacala elenziwe lapo.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Umnumzana Stanley Raphael Khumalo owesondo likaMzilikazi uthi nguye owakhethwa ukuba inkosi nguNkulunkulu esithi yena uphakathi kohlelo lokukhulumisana lenkokheli yamazwe angumakhelwane ngodaba lobukhosi besindebeleni. Sibuze uKhumalo ukuthi nxa esithi wakhethwa nguNkulunkulu uyabe esithini.
UNkulunkulu mkhulu futhi ukhangele isizwe bakhangelanga into yelifa bakhangelanga uKhumalo yedwa ukhangele lo Ndlovu lo Ncube lo Mdenda lothiyatha lobobani bani bakhangele bonke and usefuna ukungisebenzisa mina ukuthi ngibe yimpendulo yesimilo sabantu bakhe. So okwakhathesi kakukho okuningi ngibona angazi kumbe engcono kungabe sekulokunye okwenzakala ngemva kwami ngingakubizele kodwa kangikwazi ngangiyakwazi bengizakutho
sekulesikhathi kungelankosi njalo abantu bakhangelele ukuthi inkosi igcotshwe ungasitshela ukuthi ungaphiwa ubukhosi uhlaliswe ube yinkosi kuyini kakhulu ongakwenza ukuphathisa isizwe
izinto lezi ukuthi azilula ukuzikhuluma zibe sebaleni ngomumo esiphila sikuwo singaphansi kwawo kodwa mina ngilohlelo uNkulunkulu angiphe lona osekule minyaka engilukhangeleyo engilubonayo futhi olubalulekileyo kimi kodwa engikwaziyo ukuthi uNkulunkulu into afuna ukuyisebenza ngesizwe lesi esamandebele yinto okokuthi umhlaba wonke uzabuyizekopa izinto la sibise ukuphatheka kwabo ekubusweni kwabo indlela i-system yabo eyokubuseka kwabo nokubusa kwabo nokubusana kwabo kuyabe kuyinto eyabintsha i-fresh emhlabeni wonalo into ezabakhulula ukuze babe le-contribution emangalisayo ekuguquleni kwezinto emhlabeni wonalo oxokozelayo njalo into yakhona nilayo kodwa-ke ngiyathikazi ukukhuluma ezinye izinto ngoba ukukhuluma izinto zingakenzeki izinto lezi zonke zilesikhathi sazo kande ungeza kuthiwa nguziwawama emoyeni lula
alo-ke ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lonkosikazi Sinobuhle Ndlela owendele emagwegwe kobulawayo yena olondoloza abantwana abangamaphahla abazintandane. Abalamalanga ambalwa bebelethiwe esibhedlela sembuma enkayi njalo babhujelwa ngunina unkosikazi Ndlela uthi ulojile ekamelweni elilodwa emagwegwe lomkakhe kanye lababo abantwana abathathu okukhomba ukuthi sebehlala bebahlanu usungula lingxoxo ngokusichasisela ngobuhlobo bakhe lomuyi Unkosikazi Nothando Sibanda unina wamaphahla yena osanda ukungcwatshwa esesemba enkayi.
Ye umama wabantwana laba ube ngumama omdala ekwendeni umkani lo mkakhe ngaba ukuthi lomna wakhe wasesiya mhlaka 31 ehlatshwa yisitabu wayekhala nesitabu. Ngithi yakhangela isimo sisekhaya ngabithi ukuthi ugogo wabantwana usohlala ephathelile. Lesibhedlela sakhona ukuthi kukhatshana ukuthi abantwana bezazezibuhlungu kukhatshana ukuthi ngabathwalela esibhedlela so ngase ngokuthi kungokuthi abantwana labo egini ngapha eduzane
uhlezi ngaphi njalo le ndawo yini ukuthi bayenela laba abantwana ukuthi bazahlala
okay heyi ngokuhlala nihlezi ngisemagwedeni ngirentile ngirente ku-one room nae ngabami abantwana abathathu lo mkami bezizihlalele konapho kunzima sibikile kuzini laba abantwana laba bafuna uthapho bafuna amaphapa bafuna izibhuku kunzima singikho ngibengazali ukuthi ngifake kuvuleka ukuthi engeafuna ukuthi ngisizakale laphana laphanyana
sizwile njalo udinga uncedo bayeza yini abantu sibonile udaba lakho lokumaphephandaba
ye kukhona esengikutholile abantu bangakubakela imali ku-ecocash abanye njalo ngabambizayo ukuthi sihlangane ethawuni benike izipho zabo ezinjengamaphapa lothako lezibhuku akuyeneki sibili kulutshwana sinoba nxa ngithi ngiyakhangela abantwana laba igabhe elilodwa bathatha 5 days okwabathethi ngikhuluma nje ngamagabha every ngiphenye ngaphela ngoba hey banatha kuligqhafo okuzwayo. Yena la mapampa hayi malukwane ngeke ngikalele ukuthi engina ngabadonsile 3 months. Singaba thiya kuwo 2 months.
Bona kodwa impilo banjani?
Hayi ukufika kwazikele ngisala ngesibhedlela ngathi hayi le way ifika kule. Ukuthi wabona ekhaya umuntu nje ongasebenziyo vele usalele ekhaya.
Emunina engabe wabulawa kuyini?
Bathi engakabele kubengene ngumqando uphesebelekile wasethatha isitabo sokuthi umuntu lo ungene ngumqando vele kuthi ukuthi leli engathi ubengagqobi ibhethi wasethatha isitabo somqando ngoba besimhlabele emuva sathithi namaa
izihlobo zikamoyi zona zithini ngabantwana
hayi izihlobo zikamoyi zona nazo zithi ziyazakwena zizobona abantwana ngoba ukuvela nekhaya bafonile sibathi hayi
labo abangathanda ukukusiza ukuthumela imali kubo Echo Cash ungabanika inombolo zakho siyabonga ukuxoxa lawe kuhlelo njalo abanengi bakuchayela ihlombe ngokwenzayo sithemba uzathola uncedo leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sinobuhle Ndlela yena olondoloza abantwana abazintandane abangamaphahla abalamalanga ambalwa besanda ukuzalwa esibhedlela seMbuma eNkayi njalo babhujelwa ngunina Tiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ubelela ngelihle. Kwezemidlalo lamhlanje kesikhangele imidlalo yePremier Soccer League ezadlalwa kusasa. Iqembu leDynamos lizanqikilana leBulawayo City enkundleni yeRufaro. Kuthi iHighlanders amahlolanyama ke azadlala leChicken Inn emagumeni eBarberfield. Ingoma ka Mr. Flavor ithiyona nwa baby isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela amabishop akhuthaza ukukhulekela uMongameli Mugabe amapolisa abikwa ecwayisisa ukutshengisela okwenziwa imuli yakoyitayitsamara besithi kwasetshenziswa abantwana njalo kumele kubotshwe abantu Othi nguye owakhethwa kuba inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo wethekelela amazwe angomakhelwane sazisa ngobukhosi bakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.